sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 17 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
We will do what is needed to ensure
that wenza konke okufunekayo okuzakwenza ukuba ajeziswe. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga ezintathu esethonisisiwe kumbe esethathelwe amanyathelo.
Amagqwetha amela untombazana owatshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa athi unkosikazi Mugabe wazama ukumbhadala ukuze engahambisi lolu daba emthethweni laba, kodwa wona athi afuna abotshwe.
Kulokhu kubi okuningi okwenzakalayo emhlabeni, yikho njengeBotswana sisekela idali le-ICC. Mhlawumbe i-ICC kumele icabange ukuba ledale lokuthonisa amakhosikazi abomongameli ahamba echaya abantukazana.
Umongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekisa uZulu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe.
Udaba lukankosikazi Grace Mugabe soludale inkulumo phezu kwendlela yokondla abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Amagqwetha amela untombazana wakwele South Africa othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe ngemva kokumthola elamadodana akhe kwenye ihotela kwele South Africa. Athi izithunywa zikankosikazi Mugabe zalanda luntombazana zizama ukumbhadala ukuze engasi lolu daba emthethweni laba. Kodwa amagqwetha la angamalunga enhlanganiso ye-AfriForum athi afuna unkosikazi Mugabe abotshwe lolu daba luthonisiswe emthethweni laba. Konke lokhu kwenzakala umongameli Robert Mugabe ekwele South Africa emhlanganweni weSADC. Laye unkosikazi Grace Mugabe lokhe ekhonale kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Lo ngumdumo wendizamtshina yeZimbabwe uBoeing 767 ngesikhathi ifika egcekeni lendizamtshina eWaterkloof Air Force Base eSouth Africa izolo ntambama ithwele umongameli Mugabe labanye abedlula amajuma amane. Umongameli Mugabe wakhangelela ukufika kwele South Africa ngolwesihlanu esize emhlanganweni weSADC, kodwa ugcine efika masinyane kuzohlenga umkakhe obhekane lokubotshwa ngamapholisa. Owesifazane kwele South Africa uGabriela Angels uvulele unkosikazi Grace Mugabe icala ngemva kokumtshaya wavuleka induma ekhanda ngesikhathi emtholela abantu bakhe uRobert Jr. lobhelamayini ehoteleni abahlala kuyo eJohannesburg. Umama kaGabriela unkosazana Debbie Angels utshaya phansi ngentonga esithi ufuna unkosikazi Mugabe ayivalelwe ayijele ngesihluku asenze umntanakhe.
Make no mistake, I am very furious.
Ithukuthele kakhulu kakhulu. Aluba bengisenelisa ukumbamba ngezami izandla lezi unkosikazi Mugabe ngiqedelane laye bengiza kwenza lokhu. Khathesi lolu daba ngilutshiya ezandleni zamapholisa.
Kodwa ugatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luthi seluthole isicelo kuhulumende weZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe avikelwe phansi kwesivumelwano sesiphathamandla zikahulumende ezethekelela amanye amazwe ngepasipoti edizimele uhulumende. Kodwa-ke siphathamandla sebandla le-Democratic Alliance uMnumzana Stevens Mokgalapa uthi unkosikazi Mugabe akekho phansi kwalesi sivikelo.
She got in on a normal passport.
Ungene elizweni isebenzisa ipassport esetshenziswa ngumuntu wonke, hatshi le alayo evikela abathunywe nguhulumende. Ngalokho akekho phansi kwalesi sivikelo. Bekuvele kufanele ahle abotshwe ngemva kokudala leli cala. Amapholisa aluphathe buchapha loludaba seluze ludala ingxabano phakathi kwamazwe omabili.
kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo eAfriForum elegqwetha elaziwa kakhulu kwele South Africa uNumzana Herinel hitshela bezindaba lamhlanje ukuthi isibhalele uhulumende weSouth Africa imcebisa ukuthi akukho emthethweni ukupha unkosikazi Grace Mugabe isivikelo leso kodwa kufanele abotshwe ayemiswa emthethwandaba. Unelutho unkosikazi Mugabe angaphiwa isivikelo bazagijima besemthethwandaba ukuyasikhipha leso sivikelo ukuze abotshwe.
We will do what is needed to ensure that
sizakwenza konke okufunekayo okuzakwenza ukuba ajeziswe. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela inyanga ezintathu esethonisisiwe kumbe esethathelwe amanyathelo.
Sekulokho sabela ukuthi uhulumende uzakwekela unkosikazi Mugabe aphume elizweni okuzakwenza ukuthi loba esebuya abuye sisebenzisa ipasipoti elomvikela wabamele uhulumende okuzenza ukuthi angasabotshwa. Kodwa umfati ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Fikile Mbalula uthi ngeke ayendawo uhulumende aze atsho ukuthi kwenziweni ngaye.
So in this particular instance we had already put
bese kukudala siqaphile emngceleni ukuze angaphumi elizweni. Bese kukudala siqaphile emngceleni ukuze angaphumi elizweni. Sekuvaliwe emingceleni, iziphathamandla zemingceleni sezitsheliwe ukuthi angaphumi. Kanti laye akusimuntu okhombisa ukuthi uzabaleka.
I-AfriForum layo ithi izenza konke kwenelisayo ukuthi angaphumi elizweni engamiswanga emthethwandaba ngaleli cala. Kodwa nxa engaphuma loba nini la azangena khona kuleli uzavalelwa ayethonisiswa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Lokhu sikudaba lunye. Umongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekise abantu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe esithi mhlawumbe sesifikile isikhathi sokuthi inhlanganiso ethonisa amacala adalwa inkokheli eye International Criminal Court ibumbe idale lamakhosikazi abomongameli abachaya abantu kazana. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni wokulondolozwa kwelungelo loluntu obwe umele ungenelwe inkokheli yeTibet uDalai Lama lamuhla eHabron, umongameli Ian Khama uthe iBotswana inenkolo ngomsebenzi owenziwa yi-International Criminal Court i-ICC. Uqhubeke ethi kuningi okwenzakalayo emhlabeni jikelele kuhlukuluzwa abantu mahlayana, ethi mhlawumbe inhlanganiso efanele i-ICC kumele icabange ukufaka idale lamakhosikazi abongameli ahamba echaya abantu kazana.
Kulokuzwe okuningi okwenzakalayo emhlabeni, yikho njengeBotswana sisekela idale le-ICC. Mhlawumbe i-ICC kumele icabange ukuba le dale lokuthonisa amakhosikazi abomongameli ahamba echaya abantu kazana.
Lokhu bekumgceke ukuthi umongameli Khama ukhuluma ebhekise kunkosikazi Grace Mugabe owetheswa umlando wokubhula kabuhlungu enye intombazana kwele South Africa ayithola elabantu abakhe abangabafana endaweni yeSandton. Omunye weZimbabwe oseHabron olandela lolu daba uDumi Ncube uthi uma unkosikazi Mugabe watshaya lo ntombazana kulihlazo.
Njengomuntu omdala njalo futhi ungu-first lady welizwe, umuntu ohloniphekayo, diplomat, mboni ngathi into yenziwe nguGrace it was shameful, kuyayangisa. Akwenziwa njalo nxa umuntu omdala, uyakhuza abantwana kuhle. Lokhu asekwenzile nje kukhanya kuyinto eluhlazo, awazwe sebunika ilizwe leZimbabwe kungazi kuyilizwe elikhokhelwa ngabantu abangelambeko.
Umhlangano kaDalai Lama lapho umongameli Khama akade ekhuluma khona ube ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi ubuntu ubuthu, ukhulunywa ngezenzo kanye lesiphatho esenza ubuntu. Kodwa uLama kade engekho kulo mhlangano kuthiwa kezwa kuhle, njalo ilizwe leChina litshengisele ungakhathakazeleli uhambo lolu. NguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kunjalo nje igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Matshobana Ncube uthi ubona angani unkosikazi Grace Mugabe uzagcina ethola ukuvikelwa phansi komthetho we-diplomatic immunity. Uthi kungenzakala njalo ukuthi unkosikazi Mugabe akhulumisane lo ntombazana lo abikwa emtshayile bavumelane ambhatale phandle komthethwandaba. Kubika uGibbs Dube uxoxa lo Matshobana.
Into le ye diplomatic immunity into eyavunyelwana ngamazwe omhlaba nxa sikhangela i 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations yona eyuh ukuthi nxa uyisivakashi uselizweni labanikazi nxa ungathi uphambanise kulakho ukuthi uvikele ukuthi ungaboshwa. Lapha sikhangele kakhulu abantu abafana labantu abakuma diplomatic missions esingathi ngama embassies or ama consuls, ama ministers of foreign affairs, ngoba bahamba kakhulu behlangana labanye babo emazweni atshiyeneyo bexoxisana lokhu lalokho. Bese sikhangela also umongameli welizwe ngoba laye uyahamba efika kwamanye amazwe evakashi. So ekugcineni uzathola ukuthi kulesivumelwano ukuthi nxa omunye walezi zivakashi eselizweni elithize zingathi zenze icala zivikele ukuthi zingaboshwa. Nxa sikhangele umuntu onjengo-first lady angilaqiniso ukuthi i-South Africa yona ikubeke njani, kodwa uzathola ukuthi amazwe amaningi kulandelwa i-Vienna Convention ale esingathi umthetho esingathi thina i-Privileges and Immunities Act. So i-Privileges and Immunities Act le uzathola ukuthi i-government from time to time iyafaka i-gazette lapho elista khona abantu aba-covered by immunity.
Unkosikazi Grace Mugabe kuthiwa uhambe kwele South Africa siyakhangelwa kumbe uyahlolwa lapha alimala khona njalo kukhanya ngazani besebenzisa i-passport ebhalwe business. Nxa kuthi kunjalo kuyamele kukhanyiswe njani nxa ukuthi befuna ukumbopha?
Le is more of a political case than a normal case. And then ama-lawyers akhe nxa esitsho ukuthi afuna ukuthi lonkazana abhadalwe ama-medical bills lama-damages angabe ethe abakhona ngenxa yokulimala kwakhe. Ngibona layo usisi lo angakubona kungcono ukuthi aphume elo ukunye akuphethe esandleni.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7.
Oku live talk lamhla kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama Women's Round Table sixoxa ngodaba lukankosikazi Grace Mugabe owetheswa icala lokutshaya untombazana wakwele South Africa.
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abebutho lakwele Melika babika ukuba bahlasele indawo zamalwa icatsha esiMoslem. Aweqembu le Al-Shabaab babulala amalunga alo ayisikhombisa ngokuphosela amabhomba besebenzisa indizamtshina zabo zebutho.
Umthethwandaba wamazwe womhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba u-Ahmed Al-Faqi isinodi sesimuslim sihlawule izigidi ezedlula ezintathu zamadola i-$3.2 million ngemva kokutholakala elecala lokudiliza izakhiwo ezigcinelwa khona imali.
Icala lokutshaya untombazana wakwele South Africa eletheswa unkosikazi Grace Mugabe selidale inkulumo phezu kwendlela yokondla abantwana. Ukuhlaziya loludaba sixoxele olwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathutu endawanye lo Senator Sthembile Mlotshwa owebandla le-MDCT onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala kanti asikhangele sibone isimilo sikamama okuthiwa first lady welizwe ukuthi isimilo wasiqathanisa lezimilo zabanye omama abanezikhundla ezifanayo ukuthi esafisinjani and ngawusiqathanisa nesimilo sikamama the maid uSali Mugabe uzabona ukuthi isimilo esinjani. Then ngawusukhangela futhi ukuthi athathe inyanga le ka-August eyi-women month ukuthi azobhidisa asebenzisa amandla akhe ebhidisa unkazana lo emwonela impilo yakhe. Sekungani kuthwala unkazana le iyolidlwangudlwangu kati abadlwangudlwangu ngabantu abakhasebenesule lokuthi bahlale naye emzini wakhe ngoba lokhu abadingisa khona kwamanye amazwe kukhona lapha ekhaya udlalisa imali yelizwe nje esenzela khonokho ukuthi abantu bakhe bafunde khonokho asebenzisa.
Nkosazana Mathuthu, wena uthini ngodaba lona?
Hey Gandhi, mina ngingathi ngiyethukile. Okokuqala nje i-reaction yami uma ngisizwa le nto ngiyethusile, bengicabanga ukuthi ngamanga until ngize ngithunyele isithombe ngomunye umuntu ukuthi mina njengomuntu lapha eSouth Africa onenhlangano ebhekele abantu besifazane, abantu abanjengomama uGrace Mugabe ngabantu esibhekele ukuthi sibukele kibo ukuthi abantu besifazane bavikeleka kanjani, asibhekele ukuthi sithole ama-advice kibo ukuthi thina njengoba silandele emuva sizame ukuthi simele abesifazane sisebenza kanjani ukuthi simele abesifazane. Kodwa ma kujika ukuthi ma uthola sithole inkulumo ezenzakala ezinjengalezi ukuthi lo muntu wena okhangelele ukuthi kube nguye wena obonela kuye obayisibonelo kuwe eyenze le nto wena oyilwela ukuthi ingayenzakali kunyethuse kakhulu. Angikhathali ukuthi lo mntwana ubekayenzeni, angazi nokuthi ubekamthole esenzani noma bekamthole intshontsha kumbe bemthole ebulala umuntu noma bemthole esenzani. Akukho umuntu olemvumo yokufaka omunye umuntu isandla, ikakhulu lapha thina sibhize inyanga yabesimame kunalinyanga ka-August. Just last week, Women's Day, besilo mcimbi omkhulu lapha thina sibhiyozela ulanga labomama. Sisitho sithi omama bangahlukunyezwa. Sisalwa lokuthi omama bahlukunyezwa ngobaba. Asikhangelelanga ukuthi omama bephinde behlukumezane bodwa.
Ye, siphenduke kuwe Mamlotshwa. Ante esintwini kudala kwakuthi umntwana ngumntwana, kungakhathalekile ukuthi ngokabani wawungamfaka isandla.
Khangela ubone ukuthi abantwana abakhe sebele minyaka emingaki, ngoba nxa omunye wakhona ele minyaka engamatshumi amabili lanhlanu, omunye ela minyaka engamatshumi amabili lanye, kuyatshengisa kuhle ukuthi sebeqalisile ukwazi ukuthi umuntu ongumama yinto anele sebeqalisiba nobungane obujulileyo lomuntu ongumama. So-ke akusokumanga emntwini wonke ukuthi abantwana bangako babe sebelabangane abangabantu abangomama njengalo nkazana. So-ke manje-ke pho unkazana lo abe sesithi asebeumama sesimeti asebenzise isisindo sakhe njengo-first lady, aphinde asebenzise laba abahamba naye abangobaba ukuthi avele ayethusele umntwana lwana ngendlela umntwana leyo angayaziyo and okuzamhlupha impilo yakhe yonke indlela okwenzakala ngayo. Then abe sesithi yena ulungisa uludo, kuyatshengisa ukuthi ukuthi umama lo uvele yena akakwazi ukuthi abantu angabaphatha njani. Ngoba ngazi kukhangele even nxa ekhuluma emhlanganweni yakhe asithathe indaba ayekhuluma ngayo eyokudiliza omnye umama owayengumkhokheli, akhulume ngendaba leyo phambi kwabantwana besikolo abangamankazana ekhuluma ngokuthi umama lo uyiqueen bee. Ukhangele ukuthi kutshoni kulabantu abantwana, kutho ukuthi ukukhokhela ukuthi umuntu ongumama ahawukele ukuthi angakhula abe ngumkhokheli akwenzakali, ngoba ungakhokhela usuyahamba uchothoza izindawo zonke ngabanye omama. So engikutshoyo ukuthi yena la yena ngokwakhe yedwa angaze akababuthe abantu and angaze akababuthe omama and angaze akabamele omama, ngoba uwenza izinto zakhe engenziwe njengomama ofani nasemthetho.
Nkosazana Mathuthu, kungako singathi yiloko okuthiwa ngesilungu uluze nje ithemba kodwa yena engumuntu olungileyo?
Ezi ukuluza ithemba ngiyakubona, wonke umuntu naye ithemba futhi unesikhathi lapha eluza khona, kodwa okuqakathekileyo ukukhontrola. Ngabe kuthiwa ngumama oluza ithemba kusho ukuthi ngabe sinezigameko eziningi ezenzekayo kakhulu sisizwa ngabantu abakho ukuthi bathayiwe, ngoba emalangeni nje kwewathiwa bayenza ukuthi lokuthi bangani baphuma lapha kuma-social networks uthiwa bayenza ukuthi lokuthi. Ma uyikuthi ngempela umama one-short temper I think the minister we wanted to go back abantwana, hayi kwabasemzini. Ngoba charity begins at home. Yonke into nje izaqala la ekhaya. Ukuze usithemba yakhe siziphumele siyabonakala phandle. La ekhaya usuke wayenza. Kodwa ngoba ayikasika ayiboni senzeke ekhaya, angeke ngithi ishort temper ngoba kube ishort temper ngani sivele sidlaye lapha ekhaya ihistory yakho. Uyikho kwabakha abantwana kuqala.
Hello ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubexoxa indawonye lo Senator Sthembile Mlotshwa webandla le MDCT.
Lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lithembise uZulu ekuqaleni kwalinyanga ukuthi lizadinda imali yohlobo lwama-bond notes engangezigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-$300 million emizameni yokuqeda ukusilela kwemali lokhe luqhubeka lolu dubo abantu betshona besendwendweni emabhanga. Sehlulekile ukukhulumisana losibalo okukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka ngodaba lokuthi imali ayithembisayo le seyafakwa na emkambo wemali kumbe khona izafakwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya vele awula mahluko ngoba ngilokhu ngibona amalayini elokhu ekhona emabhenki abantu abahamba emabhenki besiyadinga izimali zabo ngabazizuzi. Ngize khona u-economist uProsper Chitambara esithi yena kuthiwa kumbe i-inflation seyehla yini, kodwa yena bechasisa ngiyavumela naye ukuthi ukwehla kwe-inflation ukuthi uthi vele abantu kabanamali yokuthenga, yikho kungathi into ziyehla. So lokho kuthiwa khona wafakwa imali emsikeni i-Reserve Bank angiboni ukuthi unceda lutho.
Iyona siyafakwa yini limali kumbe khona izafakwa?
Loba ungathi uyifake kawukusoze kukhanye ngoba nxa umuntu ade vele efuna i-$200 engaze ayizuze i-$200 yakhona uyahamba ayigcina ngkhaya. So imali yonke engenayo ngoba vele sokule deficit, vele sokule godi kuthi vele sithwele nje amagabha avuzayo kawukusoze kukhanye uzayenza yini i-pronouncement ukuthi imali isingenile. Kodwa kulaba abalandelela ama-units akhona emali amanumber la akhona kodwa laba kakhulu ukuthi sebebone imali entsha angikhona ukuthi seyangena imali yakhona.
Sesondele umpalakazi ikhefe elikhulu mpela lapho abantu abaningi ababe bedinga khona imali emabhanga. Ubona uyabe uminjani umumo ngo-December lapho?
Kumimanzonzo ngoba kuzahlangana lesikhathi esane sokuthi abantu kuthiwa khona baye besebedinga inhlanyelo ngapha bona omgabe wakhona ngowe-command agriculture ukuthi uthi vele imali yakhona iyabe vele i-on high demand abantu bazaqala ukuyidinga lokuyifihla kungaze kukhunye indaba yamabhonus ngo-November yikho lapho zakuqala khona inkinga. So zabona ukuthi kukhona fana ngo-October vele kuzahlupha. So angiboni ukuthi vele into le bazakwanisa ukuthi bayilungisise ama-Reserve Bank. Izisebenzi
zikahulumende zona kuyini ezingakukhangelela khonapho?
Ye, izisebenzi zesihulumende bazazicila ngoba bazabatshela ukuthi imali zenu angitsho sezathina umongameli welizwe sithi yena ofuna ukunikeza imali amasosha imali eninganyani. So izisebenzi zizacilwa bazafakelwa imali yomoya kuma-akhawunti abo. Imali yakhona basuze bayisebenzise ngoba vele iyabe ziyinombo yokufuna kodwa bona babe befuna phela ikheshi yokusebenzisa ngama-holiday. So bazacilwa ukuthi sesilinikile ibhonus kodwa imali yakhona imali yakhona iyabe iyimoya eyamaphepha emabhanki. So vele kuzavezi ubuqili benjani u-PF yena.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho sixoxelaye eseHarare.
Okay sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe le-North Korea selenze kwaba lokuthobelana okumangalisayo phakathi kwelizwe leli le-Melika kulandela ukulolonga kwalo kwezikhali zembubhiso esabekayo ezenuclear weapons. Uhulumende kamongameli Donald Trump ebambisana lamanye amazwe usekubone kufanele ukuthi achayele phansi ngapha ekhulumisana ngokupholileyo lohulumende we-North Korea. Ukubone njalo kufanele ukuthi kufakwe izijeziso zenotho kulelo lizwe ukwenzela ukuthi ele-North Korea limise uhlelo lwalo lokulolonga izikhali lezi. Umnumzana Rex Tillerson unobhala wohlangothi lukahulumende we-Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe State Department lalo obona ngezomvikela umnumzana Jim Mattis bathi bakubone kufanele ukuthi bachiyane lalokho okwakusenziwa ngohulumende abadlulayo ababethobeka okumangalisayo nxa besebenza udaba lwe-North Korea. Bathi okwamanje baqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi i-strategic accountability abathi luzakwenza ukuthi ele-North Korea liveze konke likwenzayo ekulolongeni izikhali lezi. UMattis Lo-Tillerson abalobe umbono wabo kumaphephandaba bathe uhlelo lolu lusekelwa ngohulumende abanengi abakuqela ele-China elilenotho enengi okumangalisayo kwele-North Korea. Imelika ithi amazwe wonke kumele asebenze ngamandla wonke ukwenzela ukuthi ilizwe le-North Korea lingasenzi izikhali zembubhiso eze-nuclear weapons. Kusenjalo ilizwe le-South Korea seliqalisile ukuzivikela ngokuzakhela uthango lokuvimba inkafu lakufa elakho ukuphoswa ngele-North Korea nxa kungavuka impi phakathi kwelizwe leli lele-Melika.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele-Melika.
Kwezemidlalo lamhlanje, Kawasaki uyaphatheka kumncintiswano we-Super Power Cup obumele uqhutshelwe e-Francistown kweleBotswana. Amaqembu ezenguqu athi ele-Highlanders lele-Dynamos ngemva kokuba abaqoqi balumncintiswano abe-Joy Foundation bengasafakanga imali ebezithenjiswe abadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Usuphenduke yize umncintiswano walonyaka wenkezo ye-Super Power Cup wona obekumele ungenwe ngamaqembu amane abalisa amabili awaseZimbabwe yagoqela ele-Highlanders kanye lele-Dynamos kanye lamabili awaseBotswana athi ale-Tafiki kanye lele-Mochuti Center Chiefs. Lo mncintiswano obekumele udlalwe ngomgqibelo kwele-Botswana edolobheni le-Francistown kodwa amaqembu aseZimbabwe athathe isinqumo esokuba engahambi ngemva kokuba inhlanganiso ibiqoqa imidlalo eye-Joy Foundation ingasafezanga izethembiso ezokuba lawa maqembu azathi ephakama elubhekisa ngaphesheya komfula uRamaqhwebane esephiwe imali yokubhadala abadlali abakade bezaphatheka kule midlalo. Ekhuluma lentatheli zindaba edolobheni lakoBulawayo namhla emini, isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthe yena lesi sinqumo basithethe ngoba bezivikela.
We want to have things sorted out as per the contractual agreement.
Sifuna ukuba izinto zihanjiswe kulandelwa izivumelwano ezalotshelwana phansi. Njalo kungalandelwa kwazo kukhomba ukuba singabhekana lezinye ingxaki phambili. Yikho kungcono ukuba sihle singasifukumisi siyakhona le ukuze sizivikele kunhlupho ebesingabhekana lazo nxa sesikhona ngale.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Joy Foundation uJoyce Teddy wayethembise ukuba amaqembu azaphiwa imali kulamaviki amabili phambilini kokuba limidlalo iqale kweleBotswana, njalo abadlali bonke ababezakhethwa ukuba bedlale kulo mncintiswano bebekhangelelwe ukuba bethole inkulungwane ezinhlanu zamapula. Akusikho kwakuqala ukuba inhlanganiso ye-Joy Foundation ipheke imboza efana lale njengoba ngomnyaka ka-2012 baqoqa umncintiswano ofanayo owangenwa ngamaqembu amane akweleBotswana wona aze athola imfanelo zawo sekudlule inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ibisidlulisele phambili imidlalo ye-league yangempelaviki yesiya kuyo obekumele idlalwe ngamaqembu lawo obekumele ayidlala kweleBotswana, njalo iqembu le-Highlanders bekumele lemukele ele-Cholocho kuthi ele-Dynamos bekumele livakatshele ele-Haumain. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Unkosikazi Grace Mgabe ubikwa ezame ukubhadala untombazana amthaye wamlimaza kakubi kwele South Africa ukuze engahambisi lolu daba emthethwandaba kodwa amaqwetha akhe athi afuna abotshwe.
uMongameli Ian Khama okwele Botswana uhlekise abantu lapho ekhuluma ngonkosikazi Grace Mugabe.
Kwanelo kwalamhlanje mdwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo Chris Gande silithiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.